Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 26 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kambe izijeziso zonotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho elizwe na?
Ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i-targeted sanctions. Ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba.
Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sivanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo.
Khonapho basebevela zange babuze bebanenga abantu labana. Baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala ukudobha ngamatshela ngezigodo.
Kulo muntu oyedwa ovela koBulawayo obulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi impela izijeziso lezi yizo ezibuyisela ngemuva ingqubela phambili yelizwe. Kodwa isimanga ukuthi Mnangagwa wathi esanda thatha intambo zombuso wathi abantu bengaqambiseli izijeziso zenotho amanga kodwa basebenze gadalala. Ngesonto bekulomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi yekethise lezi zijeziso ukuze ilizwe livuselele umnotho walo. Iphephandaba le-Herald belithe inhlanganiso ezimbalwa lamabandla aphikisayo abalisa ele-MDCT azaphatheka emcimbini obuphiwe igama lokuthi Anti-Sanctions March. Kodwa isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni ulandule lokho esithi lanxa besekela ukususwa kwama-sanctions bebengekho emcimbini webandla le-ZANU-PF.
Ibandla lethu belingaphathekanga kulo msebenzi besingazi ngawo, sizwe nje sesibuzwa ukuthi lina lizobe liphathekile kuwo yini, hayi besingaphathekanga besingekho lapho besingawazi lokuthi kulo msebenzi onjalo.
Njengebandla lithini lina ngabathi bona ama-sanctions ukuze asuswe kumele uhulumende aguqule indlela abusa ngayo abathi iyo indikimba yendaba yezijeziso lezi, lina likubona njani njengebandla?
Siyabezwa besitho kanjalo, kodwa inkinga yokuthi abakwazi ukuthi akuhlangananga lokho kuyizinto kokubili. Yebo, ngempela i-government yona kumele iqale ukwenza izinto kahle. Yikho islogan sithi sethu sithi guqula izenzo. Izenzo kumele i-government iziguqule ngempela. Kodwa ama-sanctions for 20 years asehlulekile ukwenza ukuthi i-government iguqule izenzo. Ama-sanctions into aseyenzile ikuletha uhlupho lokudubeka kwabantu bethu. So lo umuntu othi yena akuqale i-government itshintshe before kukhutshwa ama-sanctions ukuthi akakwazi ukuthi ama-sanctions a-affecta yena nami, hayi government. Wabi government ama-sanctions ekhona njalo. Iyakwazi i-government ukuthi uma begula baye phesheya, abantu ababo bafunde phesheya, abantu ababo bahlale phesheya. I-government ayisiwe ehlupheka ngama-sanctions. Umuntu ohlupheka ngama-sanctions yimi nawe. So ama-sanctions kumele akhutshwe. Akutsho lokuthi i-government akumele angitshintshe. Kodwa into engiyitshoyo ukuthi ama-sanctions notshintsho kwe-government akuhlangananga lokho kuyizinto. Ngoba phela ukuthi sibe siqhubeka sithi ama-sanctions ahlale azoyenza batshintshe. 20 years bangatshintshi, bazotshintshiswa yini manje?
Njengebandla libona ungani kuyini okumele kwenziwe izizalwane zeZimbabwe ezivalisa amabandla aphikisayo?
Hayi, amabandla aphikisayo kumele siqhubeke ngomsebenzi wethu wokwenza sure ukuthi i-government siyayiholda accountable, ukuthi ikwazi ukwenza konke okusemandleni ukuthi abantu bethu bathole impila kahle. Yiwo umsebenzi wethu lo. Kodwa kumele sivume lathi, ngoba yithi phela sacela la ama-sanctions, ngacelwa yithi e-America. Kumele sivume lathi ukuthi yebo sawacela, sasiwacelela ukuthi akwazi ukuthi athi ukuba luswazi ebantwini abadala, kodwa uswazi lolu solutshaya thina, lusatshaya abantu abadala. So hayi, ake nilukhuphe lolu swazi ke sidinge olunye, ngoba hayi ama-sanctions ahlulekile bakithi. Bheka ubaba uChiwenga uthe kula lambona ukuthi hey wagula kwaba buhlungu kwaze kwaba buhlungu bakithi lati sazwela waflaya wayechina hayi wafika walatsha walatsha wabuya back kodwa ngenxa ama sanctions mina nawe masigula ngezikwazi even ukuye China ongela ama sanctions khona but imali yabinge kuzoyithola kuphi imali yokuflaya uye China khona la nto yabona konke lokhu ama sanctions ane effect so hayi njenge opposition ku medical government sithi ubusani kahle kodwa njalo phinde sithi hayi khuphana ama sanctions acelwa yithi ithi nje sicela ukuthi lwakhuphe ngoba awachayi bantu abadala achaya thina
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo lokhu sikudabalunye ibandla leMDC Alliance lithi uZulu kumele ananzelele ukuthi ama sanctions awabekwanga libandla leMDC Alliance njalo izijeso lezi ayisizo ezibangela ungathuthuki komnotho elizwe kodwa lokhu kubangelwa inkohlakalo icorruption sixoxe lomsekelo wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
abantu bangabuza ukuthi kanti lina MDC liyayifuna yini ika i-sanctions liyawafuna na ama-sanctions ngoba abantu abaningi basiqambela amanga besithi thina yithi esahamba siyancenga amakhiwa i-west ukuthi ifake ama-sanctions thina umbuzo lowo ayisithi esafake ama-sanctions njalo ababuza izana uPF ukuthi kanti bona bahlukuleza kungani behlukuluza abantu babo asisoze sivumele ukuthi abantu bakithi babhidlizwe lo mbuso wabaningi ubhidlizwe sibe singene kumbuso wentando kayiphikiswa ofanana lo lowana obuswa nguAdolf Hitler noMussolini lo Stalin, Joseph, lo Robert Mugabe. Hiko ke thina sifuna abantu abananza uhulumende wabanengi, uhulumende okhethwe ngabantu, uhulumende ovota ama results awo angatshontshwa.
Kahle kahle akusitshele imbali yama sanctions wona lawo okuthiwa yiwo asenqabela ukukhula komnotho weZimbabwe.
Sifuna abantu bakwethu bakwazi ukuthi kulomthetho osemabhukwini emthetho weAmerica ukuthi ayizidela. Wafakwa ngama iCongress yeAmerica. Kungaze kungene iRepublican biDemocrat umthetho lowo bayawuqakathekisa ngenxa yokuthi iAmerica ivikela amalungelo abantu njalo yibo abafaka umthetho lo hathi abantu beZimbabwe mahlabe Zulu lina elihambelana lezano liyaxwayisa ukuthi lincenge ifihleze okufunwa ngumthetho wezindera umthetho wezindera ufuna ukuthi izano PF ilondoloze amalungelo ayinqaba esithi ngama human rights and the constitutional rights ngaphandle kwalokho mahlabe Zulu ngaze kuwine uTrump kuwine lo omphikisayo uJoe Biden umthetho lowo uyabo lokho khona kuyadida ingqondo ngoba iSADC yona efanele ukuthi incedise iZimbabwe ukuthi ilondoloze amalungelo ayinqaba namhla sisima lesitha ikhankasa isithi eZimbabwe kulama sanctions ama sanctions akhona mahlabe Zulu kasiyo ma sanctions eZimbabwe jikelele ama sanctions akhona ngesikhiwa kuthiwa i targeted sanctions ibala elokuthi targeted liqonda ukuthi ukukhomba liqonda umuntu noma ikhampani enza ubudlova
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. lolu gatsha luthi kulabantu abayisikhombisa abatholakale belegcikweni leli ngemva kokuhlolwa kwabangamachumi angamakhulu ayithobaminwembili 816. Abayisikhombisa laba abathole igcikwane babikwa belithelelwe elizweni. Olwela ilungelo loluntu, umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo duzane legweru ngomgqibelo. Usibanda ulimele kakubi ngemva kokutshaywa lokhu. Sixoxe laye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Esikhathi sisima bekule mota esithole kule mota ezizimbalwa nje ezilaphana ezichovisayo ezithola abantu eShangani Mine zibalethe emgwaqweni ethaya Main Road. Then bekule enye imota kade sebus stop iRanex engelama number plate ekhanya intsha nje emhlophe. Sithina sisipaka siphuma umgwaqo yona leyo mota ibisuka. Isukuma ispeeda off ekusukumene kusukeni kwayo yabafuqa umuntu ongumama wafuqa wagqiqika warola ephuma emoteni bemjike emoti hamba. So sithethi simangele khonapho nasesisehlasehlisa lo umuntu okade sihamba laye ebelempahla. So besisehlisa impahla zakhe simncedisa ukuthi kuze sihambe masinyane. Umama usisilwana okade ejikwe emoteni wasesukuma ezithintitha eqonda kithi. So that sesizama ukuthi silalele ukuthi kade uhamba njani. Sengibuza mina ukuthi kanti bakujike imoto ehamba uhamba njani. Wathi yena abantu laba ngisuka eShangani Mine babhadale $10. Abasanelanga change yami 73 lefoni. Uthe sakhuluma imoto yana yahle yabisiphendukile. Khonapho khonapho bahle bavela azange babuze bebanenge abantu labana baqalisa ukusi-attacka ngezibhakera then eventually baqala udobha ngamatshela ngezigodo. Ngike ngathi ngiyabaleka ngatripa ngawa omunye wadobha ilitshe elinkalakade elikhulu efuna ukungigifisa ikhanda ngase ngivuka ngexake lami ngamsunduza wawela emgwaqweni ukuthi sibaleke siphunyuke. Kodwa hhayi ngilimele ekhanda, ngilimele emehlweni, ngilimele empanjeni kho kwani kubuhlungu.
Ngokubona kwakho kulezombusazwe yini phakathi lapha kumbe ngamatsotsi nje kade efuna ukuthi bathathele imoto?
Abanye abantu bebesele emoteni. Ngokubona kwethu asonto yombangazwe, izidlova nje esezikhona izigange. Nxa sesicocobo ngelisi sasibona ngani layena lwana umuntu esimnike ilift esuka kobulawayo ube ngomunye wabo, ngoba yena kuthe sokusenzakala njalo waphonga ukubaleka wanyamalala wangena egangeni. Lo sisilwana kuthe sesiathakwa thina wabaleka laye wangena egangeni. So kungazani khona okukhani ukuthi kulo lo muntu adengani uyajikwa emoteni bekungani into igemu nje enziweyo. Abantu laba enjongo yabo ngokubona kwethu le ndlela ade beme ngayo abanye ade kula bade beme phandle emgwaqweni laphana lalapha ukuthi kade injongo yabo ukusithathela imota manje kabasaphumelelanga. So kambona ukuthi ngezombangazo.
Ubikile emapholiseni na?
Yes, sisuka khona lapho ngiqeda nje khona lapho ngisagcwela igazi ngoba bengibleeda ngandlebe, igazi beliphuma endlebeni elinye liphuma emakhaleni. Kusase saqonda eShangani Mine Bay Police Base, sabika emapholiseni. Abakhanya nje amapholisa nje kusendaweni encane, imoto yakhona bethi bake babona imoto enjalo kungani basaza ilonda. Angezwa ke impumela njengoba belokhu ngisesibhedlela, angezwa ukuthi
lo ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi abaphila ngokuthengisa icansi elizweni badlula inkulungwane ezingamachumi amane lane 45,000. Lokhu kwethulwe inhlanganiso ebuthelela inombolo zabaligcikwane le-HIV ethiwa i-AVET. iphephandaba lobulembo beinternet elezimlive.com lithi owaze waba umsekeli kamongameli webandla le-MDCT uMnumzana Elias Mujuri usephumele egcekeni ukuthi uzancintisana lo nkosazana Thokozani Khube uba umholi waleli bandla. Leli phephandaba lithi abamnumzana Douglas Monzora loMorgan Komiti labo bayanakanelwa ukuthi bazancintisa lesi sikhundla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisethumele yona nge-WhatsApp.
Thina vele njengamazimbabweni isitha sethu sinye izalo PF. Bakungazuki izano nje embusweni yonke into izolunga. So abantu abayeke nje ukukhuluma lokhu bakhulume lokhuya isitha sethu sinye. Besikade sasitupa from 1980 izimbabwe vela sikaze sikuthole ukukhululeka nje. Asikaze sikuthole. Yiphi inkululeko esayitholayo ngoba izane ilokhu isenza khona lokhuya eyayithe izokulungisa ayikaze kulungisa akulamakliniki akulamgwaqo ayikho nje i-development ekhona into ekhona ezimbabwe ludubo udubo nje into oyibonayo ibhalwe ebusweni babantu abantu baswela ngisho ukudla khona manje bakhuluma ngokuvulwa kwezikolo abazange bayo-checka ngisho isikolo esisodwa nokuthi bayospreya nje ukuthi abantwana bahambe endaweni ezisafe kodwa nje into abayizweyo ukukhuluma amatitsha aholiswa lutho into abayaziyo ukusela kuphela nokubetshontsha imali bethwala imali bezisa le maso okukhulunywa bezenza ngathi balunge kakhulu. Ye sanibonani sanibonani basakaza abahle kukhuluma lo ngwenya la egole ngokusebenza la ngokuzama empilo siyabonga konke lisenzela khona ukusithumela inyuzi wonke nje siyabonga ngathi uNkulunkulu ngaligcina sesihlale singabaphileyo ndinyelela bonke abantu bezimbabwe amagumbi amanomhlaba ngoba sesagcwala igama ngenxa yesitha esisodwa esiyizalo PF. Umnangagwa wangaphambi kokuthi ayikhuluma ngama-sanctions lawa ethi abasuse akaqala asusa ama-sanctions lawa ngobafakela abantu bezimbabwe yina nabantu bakhe laba bezalo PF abaqala ekhaya kuqala bethi besiyacela le thina vela asithinta ama-sanctions lawa bengavuli kwenze ngathi ukuhlupheka kwezimbabwe kwenziwa ngama-sanctions kwenziwa yibo nebandla lakhe lezalo PF. Akanamahloni nje ukuthi uzothe mdala engabe sekhuphile behambise yokhuluma amanga abantu bahlukunyezelwana abantu baboshelwana baboshelwana abantu be-MDC baboshelwana abantu ungakhuluma kabi ngezalo PF sekumele uboshwe uthonisiswe nzima uvalelwe unqatshele ibheyili akukho right lokho vele angakhuluma ngokuthi akususwa ama-sanctions afaka amanye ama-sanctions phezuwala akhona angasuswa la ngoba vele akubo la makhampani abo abantu bathwele nzima ekhaya kukhuphuka lokhu kwenzakala lokhu yabona lokhu bekhuluma ngama-sanctions bethu ama-sanctions asuswa ngathi iwaye ezimbabwe ihlupheke into eyenza abantu bezimbabwe bahlupheke namhlanje izalo PF akuso ma-sanctions la abafakayo so lokhu bangakukhulumi vele bangazidlali ngabantu akunazibhedlela akunamgwaqo akunalutho into abayaziyo ukusela kuphela nokuhlukumeza abantu ungabasola sokufanele ukuthi uboshe uthwale nzima ngenxa yokuthi ubasolile kodwa into okufanele liyazi mazibabhweni amagumbi abanomhlaba yokuthi uNkulunkulu khona uNkulunkulu ubhekile ibandla le-MDC abayeke ukulwa laphana balungise izinto yibo abantu esibabhekile ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bangalungisa ilizwe abayeke lani into yabo abayenzayo liya abalungise izinto babambane bayeke ukukhombakhombana phakathi lapha. Ngiyabonga
njalo badala lalokhu ukuthi bethi khona yena wasibulala phela umuntu ngegugura wonto yakhe thina maNdebele siphelile abafowethu babekho okhulu labokhokho bethu bafile asibazi ngenxa yakhe esesithi yena uzayenza uzagubha abantu abangcwabe kutsha vele kwaba lo mthandazo ngemva kokufa baze bagubhe bafake kutsha sizobabona ngaphi thina uyabhida lo uyasijwayela vele kona kahle kahle aluba abantu bayangami ngengqondo engelayo vele izimbabwe uyaqhunywa phakathi amashoni ebuyele le kubo le khona le arale le thina sibe le nkosi yethu ngapha ngoba leli balelithi zanu vele liphambene le abantu bezanu laba zanu le vele akula into abayenzayo bagijimisa okwelabo isayidi ngobushona babo ukuthi phela vele lona leli lizwe songani lilizwe elikabili lona leli lizwe eliyi-1 ngoba ngale arale baphile yabo nangakwafilekalanqondo.
Yebo Studio 7 labalandeli le-Studio 7 siyabonga. Mbona leli bandla libusayo leli liphezu kodaba lwegugrawundi kalibusi liphezu kokudinga abantu ababulawayo alikhole ukuthi kwabulawa abantu abayi-25,000 abanye baphosela phakathi kwemigodi yezimayini lizabakhupha njani lebangcwaba lizabona njani ukuyakhupha laba abantu abaphosela phakathi kwemigodi wezimayini ikudlala ngabantu ukusizwisa ubuhlungu aluba abantu bathi bebabona bona abantu bebuya nje emakhaya bezokudinga ukuthi sigcine siphindisela sigcine sibathela ngama-petrol abantu akulamumo into yabo eza bahambe behlala emzini yabo bekele ukuya bezokuya besigebhele besigebha abantu bafike besenzela idoti ngento esiyizondile kakhulu bengakhulumi ukuthi ngato le asifuna ukuyizwa ukuthi into abantu
ye sakubona msakazi omuhle ngipingelele nani balaleli siyajabula lezi ndabeni sinikeza zona mihla ngemihla sicela liqhubeke nikwenza sizwe ukuthi kwenzakalani ye ngikhuluma ngilapha kwele South Africa eKapa hayi into engifuna ukuyisho mina bengicela nje amaqembu lawa amaningi azokuvuka kukhona nalawa vela ekhona ahlangane phila kube liqembu elilodwa izame phela nathi ukunquba lelo qembu elabo zakudala elingelancedo elingayazi into eniyenzayo zame ukulikhipha mamelani bantu bakithi ake nizame shuwa ukubambana nincedisane nizwisisane akukho okwedlula lokho manje nikwenzile lokho nizokwazi ukunqoba khiphe le nto yakade yakhona ethi yalungisa kambe kulungiswani from 1984 singazalwa nathi saze safika ama-90s sazalwa manje sesingamadodana sesingakwazi ukumisa imizitho lokhu esisokola kangaka hayi 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 kuyamthinda umdodalo akaphumi kanti kahle kasevelini futhelwa mani ngoba phela angazi ngizwa umuntu okhuluma kahle maybe 2% engangizwa bekhuluma kahle ngakhe kodwa iningi leli bayakhaza kahle kahle ngifutelwa mbani ngiyabuza khona ngifutelwa ngubani okwesibili bengicela ukukhuza ngapha kithi esihlala khonapha kwele South Africa amantombazana hayi hayi ake nimeni kosise ukufika manini ngempela yikani ukufika nifaka buhlungu shuwa kambe umuntu uzamthola umuntu ethe namadoda ayi-5 ngapha ethengisa umzimba wakhe uright khonokho nani badala mani ngibone amagrosa ibuya ekhaya nyabeni ithi nisazi umntwana wakho ukuthi akafundanga lutho akayazi into yaziyo nje kodwa uyabona every month kubuya amagqibaqa ucabanga ukuthi kuthathaphe hayi 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 angiyibhulemi mina badala kodwa ngibhulema bona labo sisabakwenzayo lapha indile into abayenzayo bagcina beyifaka buhlungu sebebulawa uzwe sebekhuluma phela uze umntwana oyintombazane sithi amashona ancane kulani amalokhali ancane kulani ngoba nina mandebeleni ngobondo yanye anifuni ukusenzela le kona basenzela everything esiyifuna abangenzela abangigcina
heyi wena umuntu uzokugcina usogcina kanjani ngakulobona ngabe ngamtshela ukuthi kuqale evela yini leyokubhadala kuyobona ethi sizokugcina ngisazofaka osisi ngiyanitshela qhubekani mani ngafuna umamela mani ngamahlokane kodwa ngisazofa gcine ngani majida hayi abafowethu baphelele enkunzini angazi ukuthi wayi bengayeki lento yawo everyday every week kuyaphuma ama-odio ubonakala umuntu ofile ugcwele idasi wakhona lekithi hayi kunzima lokhu ake niuyiyeke nani madoda kanti nibuza umuntu wayi ningahambile kwenza khona fana yini ezwendini izomosha ngapha manje nisikhulumisa kabi ngabanye abantu bakhuluma kabi ngenxa yeni madoda hayi fokop mani kambe
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence uqhubeke ekhankasela ukhetho lanxa iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezinhlanu zibanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu ikwephula iziqondiso zogatsha lwezempilakahle ezithi kumele umuntu azisuse emphakathini nxa kunakanelwa ukuba engaba ehlangane labalegciwane leli. Ngeviki edluleyo wakhethwa ukuba umsekeli kamnumzana Joe Biden ozancintisana lo Trump. Unkosazana Kamala Harris uzisuse emphakathini ngemva kokuba iziphathamandla zomkhankaso wakhe ezimbili zitholakale zilegcikwane leli. Lokhu kwenzakala inani labathola leli gcikwane lokhu liqansa kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana P.T. Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngokuqansa kwenani labathola leli gcikwane.
Ngokubona kwami igciwane alikapheli khona lizayanda kathesi ngoba ezinye izikolo zivulile ikanti lezi izikolo zemfundo yephezulu ama university akhona futhi njalo avulileyo. Izikolo lezi ngavula sihlala sisizwa kuthiwa abantu abangakasibe banjele igciwane, abantu abangakasibe banjele igciwane. Obekusenza sithi amanamba ehle ukuthi abantu benganise silandela izinqumo lezi esiziphiwa ngabakhangela ngezempilakahle. Kodwa ngezikolo zenezi ezivulwayo abantwana bebuthana kuyingozi enkulu kakhulu. Laba basekele ukuthi izikolo zivulwe abantwana behambe batha kula bantwana abaningi asebefile bebulawa ligciwane. Kodwa bekhohlwa ukuthi abantwana bonaba emakhaya bahlala labogogo labomama labantu abakusibanga esilula ukuhlasela legciwane libabulale. So umntwana yahamba esikolo ethe phenduke ngkhaya ephenduke sethole igciwane. Yebo umntwana yena ngeke walimala kumbufa khonapho kodwa lezi sihlobo ahlala lazo ngkhaya kusuka kube leduwe yikho nje sisengozini kuleli lizwe.
Ngokubona kwakho ubona ungani igciwane leli lingabe liqedwa ukuthi abantu bayalandela na imigoqo abayitshelwa ngabezempilakahle kumbe vele isikhathi segciwane leli sesisedlule?
Kuqakathekile ukuthi abantu belandele izinqumo abaziphiwa ngezempilakahle. Akunamuntu owazi ukuthi kumbe igciwane selifika esikhathini sokuthi litshabalale kumbe sokuthenga. Kodwa sikwazi ukuthi kulandela lokho okutshiwe ngabezempilakahle kuyasiza abantu. Abantu singahlalela kude, abanye njalo sigqoke sivale amakhala lemlomo. Njalo ungaphongukuxubaxubana labantu ongazi ukuthi bekuphi kuyanceda kakhulu lokho. Ukuthi imizimba yethu siyenelisilekini ukulinqoba igciwane akulamuntu okwaziyo. Esikwazi ukuphila ukuthi osikutshelwa ngabezempilakahle yikho okuqakathekileyo, yikho okuzasisiza. Yikho abantu singazitshela mangukuthi hayi igciwane liyaphephuka liyaphephuka. Kutshisa kutshisile sokuze kwaphela, akulagciwane laphephukayo lilokhu litshisa lilokhu lihlasela abantu. Yikho ke engitshoyo ukuthi oqathele ukuphila ukulandela abazempilakahle.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
All stars and jello fight it job. But still gonna handle business. Bazo catch my feelings. Bayazi mina meli luggage. But still a bang while I'm in commission. You touch it up as no fish born. Bang is a good radio. Bambo nego video. And just seven lande la. Bambi's on a footy my dreams. And then your Twitter bong is also by hand. Look and you push up on the days of my connect. I'm gonna tell my rhyme. Even says follow it. It's called the lava dala. I ain't getting fallen. Mind you, it's cut. Some bonance is talent. One, in turning less to me. Don't you never forgive me? Yeah, me never lay on the best yet. I'm over one who wants to start to give me.
The bonus to the toilet line. In turning to my corner. I'm telling you to the one. In turning to my love share. My best friend about to get up.
Mtengi kala loko bebe nka. Manja sebe tingu bani skoku sebe nka. Babona bebe ti mina nye kanda. Manja sebe tingu shisa ngobanda seli na. Babona Yifa kikase mepin. Ama yelo afungu kuye lokshin. Pati batwa lenye stampa. Njero spetele vibe patele. Guti bengezo soplo me kostin. Nyabona bafisu gu skipi salati. Wanye bafisu gu ringa njengati. Wanye bafisu gu treka njengati. Batele bazo twala nye kasi. One, in turning less to me. Don't you never nag it, who's like me? Me never lay on the press, but I'm over one who wants to talk of who give me.
The bonus to be tall and line. In turning to my corner.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhlobo zendaba. Kambe izijeziso zenotho zingaba zibangela ukungathuthuki komnotho welizwe na? Olwela ilungelo loluntu umfundisi Angliston Sibanda usesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngabantu abangaziwayo. Kulo muntu oyedwa wakobulawayo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.